Chris, ngike ngahamba hamba endaweni ezimbalwa, ikakhulu kwelakithi Mathebelele North lase South. And umumo engiwuthole lapho ubusesabisa kakhulu, ngoba nxa uthi uyananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifike ekhisimusini endaweni eziningi kufanele ukuthi maybe abantu bebesebethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters, kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu. Ngakho-ke akula zulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini. Abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi. So umume sikuwo mubi kakhulu ukuthi sesiba le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka yendlala.
Manje nxa sikhangela elakusasa, bathini abezomkhathi, kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu?
Eqinisweni Chris, abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane, because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September, August September, bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall. Kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa, kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kulezinto ngeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari. So kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo soyabeans, lawo numumbu ungahlanyela i-short season variety wa 120 or so days, but isikhathi asisekho.
Kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe, lona ilizwe lingelalutho? Kungahamba njani? Kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation?
I-scientific explanation angeke isweleke. Ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone. And intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator, ihlanganisa ama-currents ambalwa. Kufanele yehle iziyefika maybe koboBulawayo and so forth, but akuthembisi ukuthi yehla lo nyaka, ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela.